VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona njani mthakazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 4 kuNhlolanja 2020 nguNtungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje
siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabakhi ezibhedlela bayatshengisela okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane.
Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus.
I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusukuma ndiyayibanjwabanja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi uyakwazi ukuthi isipeshali ngapha emakhaya isintu. Nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane ele World Cancer Day namuhla. Uzulu weMelika umelele ukuzwa okuza kwethulwa lidale leSenate elithonisa amacala ethethwa uMongameli Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abafika phose kumakhulu amane lamachumi amathathu 427 eChina. Embikweni olwethu lenamuhla ugatsha olubona ngezempila kahle luthe abalengwendo ezingaphuthumiyo kumele bame kancane imizamo yokulwisa leligciwane eChina ize iphumelele. Ugatsha lolulwazi senjalo ukuthi inani labantu abake baya emazweni asihlaselwe ligciwane leli abaphakathi kokuhlolwa nguhulumende seliqonge lisuka kumakhulu amabili lamachumi amabili 221 laya kumakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha 266. Abezempilakahle laba bathembise njalo uzulu ukuthi uhulumende uzilungiselele ngokugcweleyo ukulwisa leli gciwane alubana ethe watholakala olalo. Kodwa abanye bathi umumo osezibhedlela wenza vethuke ngoba kukunengi okusilelayo okwenza izibhedlela zehluleke ukwelapha imikhuhlane elapheka kalula kulegciwane le-corona. Sexhume ilunga ledale lePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lolu luwenza ukuthi imigogodla yethu njengabantwana baseZimbabwe ihladlala. Siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabakhi ezibhedlela bayatshengisela okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane. Njalo ephalamende bafika nelizi ukuthi siyexoxa ngalolu daba ngoba lokhu esavalela ikhefu siyavula iphalamende kuyena liviki evulayo. Njalo ngilethemba ukuthi njengabameli bephalamende yindaba eyabisegudwini.
Uhulumende uthi sokulezindlu zokugcinela labo abangaba bethe batholakala belalo leligciwane awuboni kuphathisa lokho?
Bazakwanelisa ukwenza ama-isolation nama-quarantine facilities besehluleka ukwelapha umuntu ezibhedlela lezi esilazo okungabenza ukuthi babe nama quarantine lawo imali yakho nasebeyithethe ngapi njengoba bona besebenza ukuthi bahuquluze njalo singakhangela uButindunga sake saba nomkhuhlane wekholera la ngaleyo mnyaka ngo-2008 kwakungazani ukungconywana ukubhedlela kwakusangenika kanti njengoba lapha vele sokungaselani nto ukuze asenze ukuthi sibathembe ukuthi baqinisile kwini lawa ngamagama akhulunywa nguhulumende waseZimbabwe ekhela abantu abangaphandle kwelizwe eqamba amanga esenzela ukuthi ngaphandle kwelizwe licabanga ukuthi into zonke ziright noma bengakho lokhu kuthiwa yikukhwayama-quarantine lapo asifuni ukuwabona ngoba kini lokhu ngokuthi kokuthiwa ngamanga ngizabe ni-quarantine lefikaipanadole empilo
yiwapha amanyathelo angakusuthisa ongathanda ukuwabona ethathwa nguhulumende
amanyathelo angangisuthisa le committee yenhlalakahle health eParliament nxa uhulumende eqinisile ukuthi ama-quarantine ama-isolation places la khona kungangcono sizwe ngekomiti le ihambe iyezibonela ngawabamehlo ukuthi akhona lawo ma-facilities
uNkosazana Thabita Khumalo lilunga ledale lePhalamende sixoxela ekobulawayo umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namuhla ukhuthaze uzulu ukuthi abambane emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane wona obulala abantu abaningi eZimbabwe ngomnyaka lasemhlabeni jikelele. Unkosikazi Mnangagwa wethu le inkuthazo le emkhosini wokunanza usuku lweWorld Cancer Day oluqoqwe lugatsha lwezempilakahle eHarare. Usuku lolu lunanzwa namuhla emhlabeni jikelele. Kule mikhakha yemvukuzane etshiyeneyo egoqela imvukuzane yevele kanye leyesibeletho eyiyo ebulala abesifazana ukwedlula eminye yonke imikhakha eZimbabwe. Sixhume umkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane yena othi abesifazana bemaphandleni bahlaselwa kakhulu ngomkhuhlane wemvukuzane ngoba beswela imali yokuyahlolwa kanye leyokwelatshwa.
Omama bona ngokwabo bayizisisa into ye-cancer kodwa kunezinto ezibathintayo ezibayenza bangayihlolwa bayaphuza ukuyahlolwa ngenxa yokuthi yabona omama asibo bantu abafuna ukuphonguba bebanjabanja. I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusukuma nje ayibanjabanja hhayi kuyakhathaza plus angithi yakwazi ukuthi ispecially ngapha emakhaya isintu nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi kamba ngabe uloyiwe kamba ngabe uphosiwe kamba ngabe utheni asina umama eseluze i-confidence so omama abaningi bayahlala layo ilokhu le nto okuthiwa yi-stigma ilokhu sangani iyayangisa kuzokuthi umuntu eselimele kakhulu abe seyehambe siyahlola abe sesiyangabantu ukwelathwa kwakhona kuyadiwa ingamini omama abaningi abanelisi ukwelathwa benganelisi abhalele imithi ayehluleke ukuthi asukume aye lapho kumele ayekwelethwa khona okhemo labo bani bani njengalapho ezimbabwe kumele aye empilo kumba eHarare omama abaningi imali yona leyo kabalayo so umama ahlale azemakale kakhulu alimali.
Kuyini elingabakhuthaza ngakho omama ukuze bayehlolwa?
Ukubakhuthaza omama ukubatshela izingozi njengokuthi njengoba ngelanga lanamhlanje lona lezi senze ukuthiwa ngama-awareness sibatshele ngalo ilanga leli sibatshele ngengozi ezibehlelayo ke sizaziza labo baba ngoba ngithi omama abaningi bahlezi labo baba nxa esevela lesebanje umkhuhlane obaba abaningi sebehlola omama ukuthi ukuthethe ngaphi sekungani ngumkhuhlane umama ahambe ayawudinga abakuzwisisa abanye obaba ukuthi ngumkhuhlane osathela omama abaningi so umama angabalanga bese sawuthi engobaba ahlamkhalayo kodwa sithi sizakhulumisana labo baba bendawone labo mama ukuthi nanku umkhuhlane sibhahile nanku umkhuhlane uyabulala ngoba kakhulu wonosibeletho lowezeli.
Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe sixoxela eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu weMelika semelele ukuzwa isinqomo esiza kwethulwa lidale leSenate ebelithonisa amacala etheswa uMongameli Donald Trump agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine. Kumbusazwe weMelika lokuthi lingcolise igama likaMnumzana Joe Biden yena olakho ukuncintisana lo Trump kukhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela loludaba.
Bakhulume kwazwakala edale leSenate okwensuku ezimbalwa abafuna ukuthi uDonald Trump ajeziswe njalo labaphikisa ukuthi ulecala lokuzama ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba limncedise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Bekhuluma emaphethelweni ngokuthoniswa kwecala leli, abamele ibandla lamaDemocrats bathi kusobala ukuba uTrump ucatsha ngomunwe ngoba wayefuna ukudlelana lelizwe leli ngendlela eziphansi. UMnumzana Adam Schiff, obekhokhela abathonisa uTrump bemele ibandla lamaDemocrats, uphethe ukuthoniswa kwecala leli ngomvulo ngokuthi bangakhohlwa ukuba icala lembula ingubo lingene.
These undeniable facts required the president to retreat to his final defense. He's guilty as sin, but can't we just let the voters decide?
Bonke lokhu okuvezwe lapha kutshengisa ukuba ucatsha ngomunwe. Ulecala elinjengesono, kodwa ngcono sekele konke lokhu kukhulunywe ngabantu ngesikhathi sokhetho. Iqiniso lizavela loba kanjani, noma kanjani lizavela kuphela.
The facts will come out. In all of their horror, they will come out.
Kodwa amagqwetha kaTrump avimbe kwazwela. Omunye wabo ngumnumzana Pat Cipollone othi abamele ibandla lamaDemocrats bazama ukuvimba ukhetho oluzayo ngoba besaba ukuthi uTrump enganqoba kukhetho lolu njengalokho akwenza ngomnyaka ka-2016 aze anqobe unkosikazi Hillary Clinton.
Leave it to the voters.
Kumele abantu abavotayo bakhethe umuntu abamfunayo.
To choose their president.
Lokhu kusekelwe ngelinye njalo igqwetha likaTrump umnumzana Jay Sekulow.
Stand firm today and protect the will of the American people.
Kumele livule amehlo livikele amavoti abantu bakwelemelika.
Their votes.
Umnumzana Donald Trump laye uthi kuyayangisa okwenziwe ngabebandla lamaDemocrats.
Very partisan situation, a disgrace, frankly a disgrace to our country.
Bazenzela santando, kuyayangisa, kuyangisa ilizwe leMelika. Abakubandla lamaDemocrats bachona begijimisana lalokhu ngoba ngabenzi lutho. Baveza ukuthi bazonda abantu abavotayo. Lokhu kuyafana nje lokuzivulala okwenziwa libandla leli.
This lawless partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party.
Ukhangelelo ukuthi abakubandla lama-Republicans bazakwethula isigwebo sokuthi ngalacala uDonald Trump ocatshangelwa ukuthi wamisa kancane ukuthi ilizwe le-Ukraine linikwe izikhali esithi uzakwenza lokhu nxa umongameli wakulelo lizwe engethula umbiko wokuthi sebehlolisisa okwakusenziwa nguHunter Biden owayesebenzela ikampani yomlilo kagetsi kwele-Ukraine. Kuthiwa inkampani le yayisenza ubukhohlakali loba nje lokhu kuphikiswa ngabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Onke waba ngumongameli wakwele Kenya phakathi kuka-1978 lo-2002 umnumzana Daniel Arap Moi kasekho. Umoyi ubhubhele esibhedlela namuhla eseleminyaka yokuzalwa engamajomi ayisishiyagalolunye lemihlanu 95. Indodana yakhe umnumzana Gideon Moyi kachongo ukuthi uyise udliwe yini. Umoyi wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukubhubha kukaJomo Kenyatta ngomnyaka ka-1978. Kulabanye abancoma umbuso wakhe, kube labanye njalo abathi wayebusa ngochuku. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudale leCentral Committee kubandla leZANU-PF.
Ukubhubha komuntu isikhathi sonke into elusizi kakhulu. Selusizi ke labantu izalwane zeKenya. Ulahlekelwa one of their founding fathers owekenya, ubaba uDaniel Arap Moi. Wasebenza ngezikhathi zikababa uMgabe lapha eZimbabwe, belwela ilungelo labantu be-Afrika. Ngakho-ke sithi hhayi kalale ngokuthula ucomrade sengazathi uNkulunkulu angamamukela embusweni wakhe.
Singathi kulabanye abakhanya ngazani bamchodoza ukuthi wayencindezela abantu, kube khona njalo abanye abathi hayi wenza ke umsebenzi omuhle, wena ube kanjani khonokho?
Khona vele umuntu ophilayo kasoze athabise phose wonke umuntu. Abantu bahlala bethi kona umuntu ongaphosa alithabise lonke ngulo othengisa ama-ice cream ngoba lonke labesinesi. Kodwa nxa uphila ngezepolitiki kumbe ngezomsebenzi nangokwawo sibili, kulabanye abazabe bekhala ngawe. Mina ngize kunababa bakhona abanye abathi hhayi uChuma yindoda sibili eyasebenza kuhle emphakathini wephelandaba Mpopo Magolitezi lapho wayengu-MP khona. Kodwa bakhona ngiyakwazi abanye futhi laba abazawuthila bethi hhayi yena indoda yayingasebenzi kuhle ngoba mhlawumbe yena wayezonda ibandla lami endlela kilo iZANU-PF. So noma ngingenza kuhle ngasawububona ubuhle lobana ngoba yena sephandle vele libandla leli elinjani eliyilo elingifake konapho lapho engiyabese ngiye khona. So kuyatholakala lokhu. Akumangalisi-ke ukubana la kubaba u-Arab Moy bazawe vele bekhona abanye abantu abazachothoza bethi hhayi wayebandlula wayebandezela wayesenza lokhu lalokhu. Kodwa uzathola futhi bekhona abanye especially labo abe bemsekelayo bevela ebandleni lakhe abazamncoma phela ngoba bekhwabitha imisizi yakhe ebeyenza kuhambelana nezinqumo ezebandla lakhe lona lelo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga letale leZANU-PF Central Committee obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Heyita hola, tsaka somuhle, liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abavula amabhizimusi okusiphilisa eZimbabwe, abantu abaningi bekhala ngokugugudeka komnotho okumangalisayo. Libona ngani abatsha laba balakho ukuphumelela na? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelela umlayezo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465-0318. Lakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court kwele Malawi unqume izolo ukuba ukhetho lokudinga umongameli welizwe kaluqhutshwanga ngemfanelo, ngakho kumele luphindwe phakathi kwenyanga ezinhlanu. Ukhetho lokudinga uzamela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli eMelika olwenziwe esigabeni se-Iowa izolo kaluphumanga lalutho ngoba luphazanyiswe indlela kamakhalekhukhwini entsha ebisetshenziswa. Uhulumende uthi uzalobelana isivumelwano laba amabhizimusi kanye lezisebenzi ezikumanyano we-Tripartite Negotiating Forum esizabona ukuthi iholo kanye lentengo yempahla kuyahambelana. Lokho kutsho ukuthi osomabhizimusi abaseyi kukhuphula intengo yempahla mahlayana njalo. Lezi sebenzi azisoze ziphongukhalala umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Paul Mafima ubikwa esithi ukhangelele ukukhokhela umhlangano wakuqala ngalolu daba kusasa. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi lokhu akusoze kube ngumthwalo olula.
Akula protection, so nakungena protection, inflation angeke uyibambe ngokulegislate ngomthetho, uyibambe ngenkani ukuthi wena ama-price abantu bengakhuphula ama-price ngoba akula protection. As a result abantu bahambazihambela kwamanye amazwe bayethenga, so angeke ubafakele ama-control, i-control yama-price.
Uqhubeke wathi yikho abantu belokhu bezisebenzisela imali yakwamanye amazwe lanxa uhulumende ekwenqabela lokhu.
Kuyibufakazi ke lokho ukuthi imizamo kamthulini ube ukuthi wena ilizwe kufanele libe nemali yalo ukuthi wasuse i-American dollar kuyehlulekile, sebeyehlulekile abafuna ukukhuluma. Siyabona ngoba ezinto labo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar, nakwezinye indawo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar. Uhulumende balo nje othi yena uyafuna ukuqela ukufaka imali yakhe kodwa ahambe ngemuva asebenzise imali le athi khona abantu abengayisebenzisi okusemthethweni. So lokhu kubonisa ukuthi wena sibuswa ngabantu abanjani abangelandaba nempilo zabantu jajimenteke amanda abayephuma nje emavikazibeni esingalisa ikwelete esingange-150 billion bayesikhengalisenje ngemali yamabhondi le yiyo indlela abafuna ukusebenza ngayo. Bazama ngazo zonke ukusebenzisa umthetho ukuthi batshontshela abantu inotho yabo.
Isiphathamandla sebandla le-MTC uMnumzana Edwin Dlovu uthi okuvezwe ngabatsha kubandla lezanu PF izolo ukuthi kulabo somabhizinisi abalobudlelwano lebandla lezanu PF ababangela ukubhidlika komnotho welizwe kuliqiniso lanxa kokuningi abangakuchazanga.
Lokho ukukhulunywe ngamajaha lawa aku-youth league yezanu PF kuliqiniso ukuthi-ke kulamakhabhali akuzanu PF ayiwo abulala umnotho welizwe. Kodwa-ke abangasakukhulumanga-ke yikuthi u-Archbishop waleyo khabhali lamakhathezi lawo nguye umakhe usaplaya ifuel elizweni. Utagwireke aziniki ama-US dollar e-Reserve Bank of Zimbabwe. Utagwireke aziniki i-contract ekukhokhela i-command agriculture lokuphiwa izimali ze-command agriculture. Uphiwa nguye uhulumende. Uhulumende ulo Archbishop oyedwa ongumangakho nguye okhokhela ilizwe. So ngezinye indlela ukukhulunywe ngama-youth ezanu PF kutsho ukuthi-ke kwehluleka-ke uMnangagwa bekusolwa yena-ke uMnangagwa ngezinye indlela ba nguye phela okumele-ke akhokhele ilizwe abone okwenzakalayo kungayisikho, abone ukuthi kunika umuntu imonopoli ukuthi abambe i-economy yonke yelizwe kakuqondanga ngoba ifuyeli yelizwe agriculture elizwe ebanjengomuntu oyedwa isidala esisodwa kuyitembi kakhulu. Yikho-ke ama-youth akuthile ukuthi bekumele batho ukuthi-ke uMnangagwa-ke ngiyophambanisayo nguye mele abone ukuthi bayathathela utagwireke moka phambili. Ifuyeli ihlupha isiyaphambili futhi leyo fuyeli njengoba ethile ama-youth eyinye bayidayiveta bayithengisa eMozambique nge-US dollar. Lapha-ke silinde sifuyeli yabuya kathi sidayivethiwe kodwa imali yokoda leyo fuyeli iyimali ethethwe nge-Reserve Bank of Zimbabwe. Into endi kakhulu yikho sithi hayi umnotho sobona nje nosdiving usiwa usiyaphambili akulabubele amafutha kawakho katholakali, ikanti-ke zonke nje ama-basic commodities adura kubangelwa-ke yifuyeli kakhulu ukuthi konke kusuke emafutheni okuhambisa. Yikho hhayi akulabubelo nje kuwesi kulalokho kwakusenzakala ngesikhathi samgaba.
Kodwa uMnumzana Joseph Chuma ongusomabhizinisi njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF uthi kuningi okubangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki.
Uhulumende ufakile izinqumo zakhe ezokusebenzisa imali yethu eyalapha kwelakithi eZimbabwe. Yebo, ngabe khona abanye abantu besebenzisa eyaphandle ngoba bebeyithola. Kuna ngomthetho sithi kona awusebenzise imali yalapha ekhaya, njalo sisebenzisa le ekuthi yi-plastic money. Ngiyabona wena njengoba usuke neleka liyijayele ngoba vele ngike ngafika khona ngapha kine-eneleka ngangena kwenye indawo lapho ababengakwazi kona imali yabo i-$100 billion babengazi bamangala bethuka babizana
ngokuningi ukuthi khala kwemizobona izika amanzi ebuzeli imali jile sifuna lokuyala lokuyala ngoba ngazibe ibona ethi ibona imali abake bayibona enkulu kakhulu yawu $20 kuphela lapho ngabe ukhulumeni zamntalo wenze konoko kodwa niyawazela inxa yokulungisa bakhona iziqinile kazinyona kungalungi ngoba bona badla ngakho so yiko okuya kulesifisa lemuva asiyilungisi imali yana asilayo khona ufuna sifakele imisini layo sayifunda iphumi kodwa lo muntu odla ngakho olendlela eyenza imali ngayo uzabe lokhu efaka imigoqo efaka izipani laphakathi kuma kungathushuki lokangona kodwa sibe sidinwe thina ukuthona sizame ukuthi senze into eqondileyo ngenxa yokuthi kulabanye abantu abenza ubhova obunjalo.
Wengeze wathi kufanele wonke umuntu adonse ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liphumelele.
Isimo somnotho esiqhubeka sigukudeka sesibangela ukuthi osomabhizimusi abasakhulayo basungule indlela zokusebenzelana labanye babo bakwamanye amazwe emizameni yokuziphilisa. Ingcwethi ezitshiyeneyo ziyabatshayela ihlombe zisithi lokhu kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa zithi njengoba besebenzela eZimbabwe balakho ukuhlangana lenhlupho ezigoqela ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Khathesi umnotho wethu uguqe ngamadolo unendubo eziningi kakhulu ezihlangana nawo indaba yokuthi khathesi into ezinjenge-infrastructure azihambi kuhle, into ezinjengama-policy azihambi kuhle, into ezinjengamandla kagetsi asiwaboni mhla yonke. So umnotho wethu khathesi ule yebo eziningi ezinzima ezibhekane lawo.
Njengoba abasha sebekhona abalobudlelwano labontanga abadabuka kwamanye amazwe, ubona ngani ibhizimusi leli lilakho ukuthuthukisa na umnotho welizwe?
Lele lithathukile ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba ungakhangela ukuthi lilama-advantage ayi-two. Okokuqala, Zimbabwe yilizwe elincane kakhulu linabantu abangu-13 million. So nxa kungaba nobudlelwano lobu abantu abavela kwamanye amazwe ngenzakala lokuthi i-market share iyakhula mbijana. Okwesibili indaba le foreign currency. Siyakwazi ukuthi ilizwe lifuna i-foreign currency, lidinga i-foreign currency, kodwa alinayo i-foreign currency eneleyo. Ubudlelwane lo wabantu bontanga balapha eZimbabwe nabanye abamanye amazwe kunganceda ukuthi kube ne-foreign kulethi i-foreign currency lapha elizweni.
Awungitshele-ke njengoba ushilo ukuthi kule ndubeko eningi okugoqela ukuswelakala kogesi, udaba lwedatha ngezinto ezithiyeneyo, ubona ngani lokhu kungaba kuyinto okungakhuthaza abantu abasakhulayo njengoba kule ndubeko eziningi?
Abantu abasakhulayo uzabothi balokuqelisela okukhulu kakhulu okuphakathi kwabo othi kungasenani ukuthi indubo lezi zikhona, bayazama amacebo wonke ukuthi amabhizinesi abo athuthuke njalo.
Njengoba lokhu kuyayenzakala vele elizweni, kodwa isimo somnotho sikhanya ngani asitshintshi, izinto zilokhu ziqhubekela phambili sigugudeka elizweni. Kahle kahle kuyini okuhluphayo?
Indaba ekhona ngama-policies ethu njengelizwe yiwo amanye okumele atshintshe. Njalo into le engiyikhulumileyo infrastructure, ukuthi i-infrastructure yangikhona kumele ilungise ilungiseke njalo ngoba uzabona ukuthi singaqeda ilanga lonke singelamandla kagesi, idatha langikhona, intengo zangikhona ziqongile kakhulu okokuthi abantu baya bengakwanisi ukuthi benze ibhizinesi ngendlela okumele lenzeke ngayo.
UMnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi kwezenotho, kwanele lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.